sokuvukeka kutsha kunokuyani sasiqale ngakho indwendwe yesabeke emabhenki lapha ngamavigoroni lapha amabhenki abantu bazama ukudinga izimali ngazi ukuthi sokuyiphanikhi yokuthi abantu sebesiya kuholiday kumbe i-shortage siwe yaba khona njalo yezimali ngoba amalayini akhona lawo besingasawajayelanga khona namhlanje ibhenki engike ngadlula kiyo kathi singikhulumisana labantu se-Midrand kukhanya bebengena nga-5-5 ugadumile emnyango bangena ngi-5-5 abanye besithi hhayi kukhanya iyatholakala but bebengeniswa nga-5-5 ngingazi kwamanye amabhanga njalo ngimbona lokho kule ndwendwe nje kuphi inani lokho eliyilo lona leyani babelitshilo ukuthi nxa uthatha as individual uphiwa $50 then amakhampani aphiwa $100
abantu bakhanya bephithizela yini belungiselela ikhisimusi
abantu bakhanya bephithizela but isimanga esesikhona sengidlula kulaba abathengisa ezokudla le-chicken inn sebetshintshile intengo zabo sebebiza imali yasemelika yebhondi ngawuthi uyaqathanisa nemali yakithi iprize zabo sezidula kakhulu ngoba ngele melika i-2 piece yabo bayibiza $2.50 ma uyifuna ngebhondi $9 so okuyikuthi ngezindlela bazama ukuthi abantu bengasasebenzisi ibhondi ngoba kuba cheaper ngawuthenga nge-US but uhlupho olukhona ukuthi imali yemelika kayikho kuleli lizwe leli yebo ye abantu bayabhodabhoda bethengathenga khonokho okuncane nje loba sekula abakhangelela impahla zabantwana baningi kakhulu kula esithi ngama-free market ezitolo nje ezinkulu hayi kakuphithizeli kangako kuphithizelwa kuma-free market lakhona apha ekudleni
uhlupho lwamafutha ezimota okuhambisa-ke
wayitsho-ke isindaba phendula inkinga-ke indawo yamafutha le sikhuluma nje indwendwe ezibonakalayo eminye imigwaqo size yavaleka ukuthi akusula way ngoba imoto sezilayini ezayenza amalayini abayidabhu abamathathu kuloku nzima kukhanya kakunabungcono obuba khona sibilini emafutheni lapha bathwele nzima abantu bezimota ngoba ngikhangele nje njengomuntu okhangele ngasemabhumuthi ngengafika ngasemarenkini ayemakhaya abamabhasi labo sebekhweze okwesabekayo ngenxa yokuthi bathi bona amafutha akawatholakali emafutheni-ke akulabungcono akulabubeni sibilindendeliphe zikhula zisiya phambili.